Imali yena kasiyemukelanga njengoba sijiwe kuphepha lethu esilibhalileyo sazisa amalunga ethu ukuthi thina lokhu yena ngasikuvuni ngoba esisikukhangelele kathesi ukuthi kasiguquleni yona ingqondo yokuthi umbalisi ungumyanga nanku phela sonke isikhathi awukhulunywa ngemali yezisebenzi zakahulumende ubuya kuhanjiswe ufananise kuqathaniswe lale abathi i-TDL i-Poverty Data Line iyimali ekhomba ubuyanga kumbe sithi thina imele itholwe ngumyanga oselizweni singeke sisatsho-ke ukuthi ababalisike bakahulumende kumele bafaniswe lobuyanga njalo-ke esikukhangeleyo ukuthi nxa sesikhuluma ngokuthi i-cost of living adjustment le phela bathi yikwenelisa olokho emvele ngikuphila ngaza ke ngivume ukuthi ngeneliswe ukuphiliswa ebuyangeni siwalileke lokho sathi thina ukuze ibhaskiti kambalisi ithengise ukuthi yena uvele usebenza nje uvele uklasi sithi thina yi-middle class asingeke samfanisa-ke lo myanga phecelezi singeke sathina ngophofo phezulu njengoba sivele sisebenzela ukuya ku-upper middle class kathi siyaqala nini sokusele minyaka esishiya kalombili nje ukuthi siyehlika khona ku-2030
kodwa nxa sikhangele yona isilinganiso sakhona okuthiwa sizengezelelwa ngayo lisibona njani vele sizayenza yini ukuthi kube nganeno ukuthi amatitshala enelise ukuya emsebenzini
yikho sisalile lesi silinganiso ngoba isilinganiso lesi sikusukisela endimeni ephansi ngoba nxa uthena 100% of 18,000 utho ukuthi ngiye ku-32,000 ngenye indlela utho ukuthi ngisuke kulokhuyana engengukuhola ekuqaleni lapha imali yaqhala i-18,000 ilingana le-$100 namhlanje i-36,000 ilingana leposa ithi mina ingana le-$50 kumbe ngithi mina $33 so ngenxa ye-$33 imali okuthiwa ngizayihola nxa ngisisebenzi sikahulumende siphansi iya ngapha but nxa ngumbani sokuthiwa ngiyaqhola $61 isingikhupha engizwenapha phezu kwemali kade ngiyihola ngoba ku-$175 kuhlanganiswa lalenye edinga ama-US dollar ngumatch ibeyimali kodwa khathesi akuselutho ngako nxa uvele usithi wena 100% ungaze wafake abe ngangama-percentage nxa evele imbolo oqala kiyo iphansi xa ekwesi ndawo yikho phela esikwaleleyo ukuthi hhayi kasiguqukeni indlela esikhangela ngayo iholo lezisebenzi zikahulumende sisukela ngaphi indima yakhona lapho esiyihlaba khona vele siyihlaba ngendlela eqondileyo na kumbe vele sesa inciphisa sayenza kancane yikho kuwe osokubuyele nabo bayehlanganisa imibono njengohulumende baphendukele mpendulo bathe bona mhlawumbe ngemva kweviki bangazalo mpendulo
manje nxa kuyikuthi abafezanga lokho elikufunayo lizathatha nyathelo bani sizabona na litshengisele
okokuqala kristi kakuhlezi ukhulunywa ngokuthi sizavele sithwale intonga singakaqedi angithi ukuthi okudingize ngithi mina siyathuza kusesehluleni sokusekuhlula ingqondo kwehlula le mbono kwehlula yonke imizamo kulabo ukuthi azikuna hazikazilekwe phela kukhale kwehlule ehlulwe hambe ayenqandi inkomo etshonyeselusa xa ukuthi uvele usehlulwe kodwa kwamanje sithe ithuba lengxoxo ngakho-ke umbuzo wakho ngamakafithanithi mina sizoyichapha lelo bholokho sesilitholile.